Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kulwezi 2021 igama ngontungamili inkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 isolo ngakolunye uhlangothi uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamanye njalo amafiki amabili ibandla le-MDC Alliance lisola imizamo kahulumente yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti kwele-South Africa ngemva kokhetho lokudinga amakhansila. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa uthe usaphethe isikhundla sikamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje amanani abantu abafunyanwa belawo selehlile. Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Njengoba uhulumende sekufakile njengoba siyazi ikoronti lamaweva aqansayo ayehla aqansa ayehle abantu zakwemukela njengalokho siqhubeke sinazele ukuthi engxenxa amanani engahlaleni nje sikhanyele ngohulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazame ukuzingezela empilweni ngoba ikorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga ibusiness bingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxa kungaba nganeno.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxenye uhulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithi engxenye uhulumende uzakwehla kulevel 1. Okwenza abantu batsho njalo bakhayele izinto eziningi. Okokuqala yiba amanani asehlile. Okwesibili njalo sinanzelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile ivaccine le-COVID-19. Abantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhayele ukuthi nje ngaleso sizathu uhulumende kehlise. Sibona le midlalo eminingi siyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe. Ema-church kwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama 2000. So ngaleso sizathu abantu bekhayele ukuthi hayi khangathi impilo isipho sibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu befisa ukuthi hayi ngasiyangena kulevel 1 kodwa engxenye lokwamamask ema-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikulevel 1 ngoba abantu sebenazele ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijime endle afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa sobe sikulevel 2 so izisuso zabantu.
Umumo walomkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi nsuku?
Amanani akhanya yehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazethu kulamanye indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanyelwe langeni sikhuluma kanje kathesi akusela abantu. So lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanya ngathi le ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela enhle kangako ngoba lanxa amanani esehla kodwa siya chelo ukuthi kungaba lengozi yokuthi kungaba le wave engalandeli wave 4 la yabingaqeda bizabuya ngesi uve sinjani lokuthi yabe ikhaya kubani vikele njani so kabantu kodwa abane ungathi sebedelela nje abantu behamba hamba abantu bayaminyana abaye lokugeza ngezandla basageze abaye lama mask abasafaki kuhle abanye vele bengafakanga ukwafaka so khona kuyasizwa sobuhlungu ukuthi lanxa amanani esehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayezo ezilethiweyo sibone siyageza izandla kuphela siyasanitizer ama mask siwagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungelandinga yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi sikubaleke khona ukuthi singaminyana ukwenzela ukuthi kungaba ingozi yokubana kube enye iwave ingasitholisi singazimiselanga kube singazilungiselelanga yiyo esingakutsho sixwayisa abantu ukuthi asekunanzeleni khona ukuthi singaphonga ukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedlukile.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi amane 40 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yakunkulungwane ezedlula ezine 4683. Ibandla leMDC Alliance lithi lisola kakhulu imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana James Manzou utshele iPhalamende izolo ukuthi ugatsha lwakhe luyawusekela lumthetho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umthetho onje wephula amalungelo kaZulu.
Izanu umbhedo wayo suye phambili nampo sebekhuluma ngepatriotic bill besithi abantu abangasoze bavumelane lezanu bafanele bayabotshwe baye emajele bancitshwe amanye ama-rights njalo bathethisa besithi MDC yiyo yaletha ama-sanction bathethisa u-vice president wethu ubithi konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abazwisisi i-concept ye-democratic dispensation khonokho yikho kwenza abantu lamazwe amaningi bahle bathi izanu intando kayiphikiswa. Abantu bavunyelwa ukukhuluma abakufunayo ngokuthula. Abantu bavunyelwe ukusola uhulumende wabo uma bebona amaphutha athize ngokuthula. Yikho uma sebefuna ukufaka ibill umthetho ukuthi wonke umuntu ongasoze kuhambelane lezanu ufanele ukuthi ebotshwe njalo encitshwe amalungelo ngoba akavumelani lezanu yimhlolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abanye besithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-COP26 kwele United Kingdom alusoze luphathise ilizwe ngalutho, iziphathamandla zikahulumende we-ZANU-PF ezigoqela isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba zithi ukuhlangana kukamongameli lenkokheli yamanye amazwe kutshengisa ukuthi uMnangagwa uye nelisa ukulungisisa ubudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe iZimbabwe yamukelwe njalo isizwe zomhlaba. UMnangagwa ube ngomkhokheli weZimbabwe wakuqala ukulugcoba kweleBhilitane phakathi kweminyaka engamashumi amabili ngemva kokwetheswa kwakhe izijeziso zenotho kanye lomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uhambo lolu luza ngemva kokuba isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Dohan ethule umbiko othi izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiBhilitane leMelika kumele zesulwe. Lanxa uMnangagwa ebethe uzahlangana lomkhokheli weBhilitane uMnumzana Boris Johnson, imbiko ephume izolo ibisithi lokhu kulakho ukungenzeki. Kodwa uMnangagwa uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford kanye lomkhokheli weEuropean Council uMnumzana Charles Michel. UChris Gande weStudio 7 ubuze ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Angliston Spanda ukuthi kukhona na okubambekayo okuphumileyo kulimihlangano.
Kungabe kukhona okuphumayo, singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa uMnangagwa esenza khona okwakwenzayo njengomgabe oyehlasa abasukeli abathethisi abatshele okwazadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha njengoba sibonile lo lesithunywa akade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisiswe kuxwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswe nephansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke eWorld War 2, kodwa kwagcina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibone lamampikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika bebingelelana labo Boris Johnson, asikwazi abakukhulumileyo kodwa khona ukuthi sebeqhuba bake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngeso ndawo linye kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into eqhakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe ikakhulu thina abe civil society labe opposition sibe kwazi ukuthi kumele singahlalisi sikupolitiki mchokotsho ekufuna ukuthi lizwe lidilike ilizwe uMnangagwa kaule sibeloke sichotozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona zingamanga. Yikho kusuka kusihlupa ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi, thina sisekhaya ngapha siyahlupheka kodwa kulabanye bekholisa khonoko endabanye bangani badla ngakho khona lokho ukuthi babeloke bebhala besithi ye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano okukhuluma ngezezomvelo climate kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe ukuthi kuthi hayi akasivumelani kulokhu kodwa ke kasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-camp business asebenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka lathi sibe ngelizwe elingcono lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.
UMnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe. Ukuvalwa kwamavoti kwele South Africa kuyaqhubeka ngemva kokhetho lwezabelo olwenziwe ngomvulo. Ibandla elibusayo ele African National Congress ANC libikwa likhokhela. Abanye basola uhulumende we-ANC besithi uyehluleka ukubusa kuhle nanku kulokuswelakala kwemisebenzi, ukubhidlika kwezakhiwo lemigwaqo kanye lokungaqhutshwa kwenhlelo zabomasipala ngemfanelo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Senzonkomo.
Siyabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono. Ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC. Elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kuprovince yaKwaZulu-Natal liqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC. Leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi, inamba zikhuphukile kuna kukhetho olwedlulileyo. Kanti nabanye omafika izolo abanjenge yethini XA le ekaMashaba owayeoke waba umeya weJohannesburg kwe-DA, nalo la eGoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu. Maningi amaqembu akade engenela ukhetho, maningi kakhulu ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54, amaningi akhanya azuzile.
Sesikhangela konke osokwenzakele, ubona kuwela ngaphi induku loxakuxaka?
Okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi, kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro, kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu. Akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase Cape Town. Kukhanya ke idolobha lase Cape Town iDA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu. Kube khona futhi elinye idolobha lapha elise Eastern Cape la okuyinhloko dolobha Buffalo City, nayo cha kukhanya ANC ayizukulibambisana nabanye. Kuze iDurban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu iANC, kodwa sizabona ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu iANC engalibusa ngaphandle kokubambisana. Kodwa la amanye ama-metro iJohannesburg, iPretoria, iNelson Mandela Bay, iMangaung, hayi cha akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana, kukhanya bazowabusa ngokubambisana. Kodwa ke futhi siyabona ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC, kodwa ngoba lingenzi kahle, ningenzanga kahle, abantu bakhetha ukuthi abangayi ukuyavota bayihlalele emakhaya. Yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho. Yikho ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC. Kuyobonakala ke ukuthi uma sekuphele konke izibalo zonke seyiphumile ukuthi ngubani omi ngapi nangapi. Kodwa ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hayi iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu.
Umnumzana Senzonkomo uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi ukulungiswa kwesibhedlela seManama sona esadilizwa lizulu elalilomoya kusikhatshana esedluleyo kukhangelelwe ukuphela kumaviki amabili alandelayo. I-ZBC ithi isizalwane sakwele Brazil esifunyanwe silecala lokuthengisa izidakamizwa ze-cocaine yinkantolo ye-Harare setheswe isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani lonke bashakazi labalaleli be-Studio 7. Hayi, mina ndilokudana ngumntu lokuthiwa Mnangagwa. Ngesifiso sami, ngifisa ukuthi ngasiyafa sonke sivuke sifile kubuse yena labangane bakhe le-cabinet yakhe bona babaphananisa imali. Khathesi uhambe ivutha ama-1000 siya khona le emazweni. Thina ngapha emakhaya sihluphe kamanzi, konke asiboni ludo indla. Yonke into yasihlupha, yena uhlezi kahle, uhlezi ezitulweni ezijikilikayo. ngayo ukhohliwe njengomunye umuntu uzenzela umathanda unangwazi ukuthi kade ufanele ukuthi senzeni kumbe size siguqe ngamadolo angitheni ukuze simkhonze angkwazi ukuthi ufunani njalo thina nxa vele singasamfuni kasisamfuni kayekele sivotele labo esibafunayo
Salbonani ku Studio 7 nabalaleli bonke abalalela lomsakazo osakaza izindaba zinjalo nje siyabonga ngalekuseni enhle mabantu engabe bephila okhulumayo ngobaba uNleya uSanpoint Leya kozuzaphi zaduke siphawule kancane ngokunye siphume nje kancane ezihlokweni ezinye ezike zabasematheni okwakuqala nje ngihalalisele ama-political parties asemathebeleland afana nabo zaphu umthwakazi osida labo LMF laba siyalihalalisela sibili imthwakazi ingathi nje imathebeleland ne-midlands ayibonakale nayo inamaparty nawo angenela ukhetho kodwa konke kana kulele kuthenini wena upetheni ngomlomo mhlawumbe kumbe ngesandla okungaheha abantu bemathebeleland nabe midlands ukuze bekuvotele siyezwa amanye amaphatati wona azama ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland le midlands kube into eyi-1 kube khona ukuzwana angazi ukuthi la maphati wona ngamaphati asuka ecabange njani kodwa ke wele umunye nomunye uvunyelwe ukuphupha umuntu uyabe efanele phuphe kodwa ke eqinisweni ukuthi ayikho into engayenziwa ukuze laba bantu bezwana ke kuzwane vele noma ungabe usuthanda angeke kuzwane abantu besishoneni nabesindebeleni ngeke kuzwane never lokhu nje kuyikuphupha kufana lomuntu ophupha ehamba ngemoto ecross ulwandle ngemoto okuyinto engeke yafayenzakala so weli ba right bekhankase benjalo ngoba phela yikho bezabe ngama losers kube nama winner lapho ophete into ebambekayo yazi ukuthi uzaheha abantu basemathebeleland uzavotelwa obuya nento ephilayo uthi mayikhuluma into abantu beyizwisise kodwa uma usaqhamuka ne strategy esithi sona ufuna ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland kube khona ukuzwana ngicabanga ukuthi hayi ufana lo muntu ongene egroundini engala striker
Sanibonani sihlobo wasakazi beStudio 7 sibonge ukusethulela indaba ezifinyelela yonke indawo sinethemba lokuthi ukwenza kwenu kuyakha isizwe nokuthi sihlale sisazi into zeyo zilihlupho siyabonga thanda ukudlulisa ngibe ngithi ngiyalibongela ibandla lezapho eselivela manje lisitsho ukuthi hayi inkunzi isifohlile lapho ibivalele khona singazi ukuthi ibivalele kuphi and singazi njalo ukuthi ifohlile noma ivulelwe so ngifuna ukuthiya i-challenge kwisizwe sikamthakwazi ukuthi sizibuze ukuthi inkunzi lena eyizapho from 41 years isayilensi ngendlela ebithule ngakhona esibonakala namhlanje ukuthi akona hayi isikhona ngabe ifohlile kumbe ivulelwe ngokubana from 41 years ibingekho iparty ebikhulumela isizwe sikamthakazi kumbe ebigxeka izenzo ezenzakalayo esizweni sikamthakazi ekubeni izaphulo likhona isesibayeni sona leso esihlanganela abantu abahlukumeza umthakazi abantu bakamthakazi bathathela umsebenzi left and right ayikaze yaphakama nelilodwa yavela kwabonakala ukuthi khona kunephathi emela isizwe sikamthakazi abantu bayahlukuluzwa abatholi mabhenefiti asezweni izalukazi okufanele ukuthi ngani ziyathola ipensheni nabomkhulu ogogo okufanele ukuthi ngabe bathola ipensheni nezilima nako konke abantu abayifanele ukuthi ngani bayathola ukunakekelwa uhulumente ayikaze yaphakama yakulwela lokhu izapho kwaqo ifile amadolobha nala ayikhona emthokazi afile ayikaze sizwe ngelilodi langayikhulumela lokho ikhuluma nje ngobuthokazi namhlanje sokuvela lena MRP omqondisi silwa nabo Emrose ngendaba yokuthathela abantu amaplazi sibonile e-Cardiff Park kubuya amashona eqhashwa from Harare eCzarapana azange siyibone futhi ihlanganyela kulokho singabona bethuli njengamanje singakaze simuze ekhuluma ngokuthi kona kwenzakalani ezweni ekhuluma ngokuthi kona yena 2023 uzawuphatha hhayi kuyachaza ukuthi ivulelwe ukuzophazamisa ngiyabonga
abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthembise inkokheli zamazwe omhlaba emhlanganweni we-COP26 eScotland izolo ukuthi ilizwe lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuguquka komkhathi ngokwehlisa umoya we-methane emkhathini. Umsakazo munye uthi uZulu weMalawi utshengisele ezitaladeni zedolobho lePlantyre isolo esola uhulumende phezu kokuswelakala kwemisebenzi lokudula kwezinto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ukudula kwezinto elizweni lakhe kubangelwe ngomkhuhlane we-COVID-19 wona olimaze umnotho. UBiden ubephendula imibuzo yentathelizindaba ese-United Kingdom isolo emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26. Uthela nxa abantu bedonsa nzima ngokudula kwezinto lokhu, uhulumende wakhe wenelise ukuthuthukisa umnotho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Ngathiwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi i-COVID bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathiwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa, lakathethi sesibona i-Air Force, one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yize ziyenza ukuthi ukubusa okamongameli uBiden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba ama employment hiring wages ngathiwa sekhwelile. Sibona i-federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i-average eyabantu abangeniswayo imisebenzi is at 15 across the country okwakathesi. Sibona lawo ama-fast food restaurants anjengo-McDonald's lani labo bedinga ama-workers beqalisa ukubaqhasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma-14-15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i-unemployment isiyehlile and abantu sebe-short ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i-job employment shortage yesiyibonayo, which is an indicator for the financial success elizwe.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga usibalukhulu wesigaba seVirginia eMelika olwenziwe izolo kuyaphambili. UBiden uthe lanxa zingutyikile obhanqa ulethemba lokuthi ibandla lakhe lamademokrasi lizanqoba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abane nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamaviki amabili. ibandla leMDC Alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nam. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.